Le iqembu ecengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende lo kachiyananga lo hulumende owayekhokhelwa nguRobert Mugabe, ngoba ama-tactics ayesetshenziswa nguRobert yiwona lalawo abathi bewasebenzisa ukuthi babuya bethunje umuntu phakathi kobusuku, umuntu achaye kungenanastatement sokuthi uchayelwane, libe sebephongujika nje umuntu eceleni komgwaqo bemthiya nje enjalo. Lokhu nje kusitshengisa kusegcekeni ukuthi uhulumende lo uzimisele ukuthi asebenzise indlela ziphi naziphi ezimbi zonke ezokuthi azijume yena ukuthi abe elokhu esesikhundleni, njengoba sesikhangela le march le ezabe ikhona nge-Friday. So kusitshengisa ukuthi bazimisele nje ukuthi bayethisele uZulu.
Uhulumende yena uthi kala lwazi lokuthi ngobani abenze lokhu, ngokutsho kwesikhulumeli sakhe uhulumende uMnumzana Nick Mangwana. Ungathini ngalokho?
Ayisonto entsha le eyokuthi uhulumende uyayala ephika esithi kakwazi okwenzakele, kodwa thina sonke siyakwazi ukuthi into enje, isehlakalo esinje asingeke senzakala elizweni lapha uhulumende engakwazi. Lokhu ayisonto yokuqala. Izini lalapho kuthinjwa o-Ikhayidamala labo-Patrick Nambayana beswelakala, uhulumende wayelokhu ephika esithi kakwazi, kodwa siyabe sikwazi iqiniso nje ukuthi hhayi, uhulumende wethu nje nguye ozimiseleyo njalo nguye ongemuva kwazo lezo zonke zehlakalo eziyabe zithola uZulu.
Njengoba kulokwethuselwa lokuhlukuluzwa kwabantu okunje, bathini bona abantu ngokutshengisela kwango lwesihlanu, kabesabi yini?
Hayi, ngitsho Mnumzana, uyabona sayenza imisteki ngo-2017 November, singene emgwaqweni simasha sithaba ukukhitshwa kukaMgabe kufakwa uMnangagwa. Khathesi sesizimisele njalo ukuthi siyenze seneso sehlakalo esokumasha lokungena emgwaqweni, sesikhipha nje leli phutha esalenzayo elokuthabela uMnangagwa kungena kwakhe esikhundleni. So abantu kabayesazi njalo bazimisele ukuthi okungayisikho ukufa yikuphi. Nxa uhulumende ezafuna ukudubula abantu njalo etshaya abantu abulale abantu, hhayi, sizabona nje ukuthi yena inhlamvu zakhe yayizeziningi yini kumbe thina oZulu yithi esibaningi ukwedlula inhlamvu zakhe.